sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C.
Lamukela kweza kusihlwa mthwakazo mohle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kulwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
wayengumntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokhu njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma-awards awe-amnesty.
Oyintatheli zindaba yomsakazo weStudio 7, uMuyi uLusi Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngemva kwezolo ngingena eMaputo, ngathi mangehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesicina ngabale ayengena esitrathini, then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesicina wawela phansi.
Amapolisa agxoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-Triple C, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMuyi uLusi Yasini, owayeyintatheli zindaba yeStudio 7, uphiwe isicoco sokulwela amalungelo oluntu yintatheli zindaba yeAmnesty International, isithi wayelesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo, intatheli zindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UYasini owasebenza okweminyaka edlula amashumi amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa nakuStudio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu oweStudio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanizwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezishiyeneyo, intatheli zindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso ye-Amnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uYasini waqhuba kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lusi, ube yimbokodo kithi njengentatheli zendaba zesifazane, ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
UYasini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokutshengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intatheli zindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana lokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokhu njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma-awards awe-amnesty.
Umdeni kaYasini wamukele isicoco lesi ngenjabulo. Umne wabo umnumzana Charles Yasini ukhulume emkhosini lo.
Sijabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile udade wethu, kodwa umsebenzi wabe wenza kwaba nje wawusesabisa.
UYasini owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare uhlonitshwa ngele Melika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu. Kusenjalo, intatheli zindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli zindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli zindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli zindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house ukuthiwa le ingcono abamidia zonke nje asesimeni esifanayo ende lokho sokukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebona kungcono ukuthi bechiye eprofession ya
amazwi la afikele ngumnumzane Jabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluzwa kuhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi sinimanzonzo
abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba lokho kwenza ukuthi khona ukusebenza intathelizindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo
kodwa osebenza ukugadla lokahulumende lokukhishwa kwembiko umnumzana Mthusa Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentathelizindaba
uzama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentathele
abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV iBusstop TV okuthiwa yenze kahle ebulenjini beinternet uEdgar Kweshe owephephandaba leNewsday uMichel Gahadza oweTallgrass Media nabanye abambalwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapholisa kwele Mozambique namuhla ngesikhathi etshengisela eMaputo labanye bakhe abathi kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo oyebandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa bethu belimele ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Inhlanganiso yeCenter for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo. Yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathole nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forgetting Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le i-stadown namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenzakale ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lonene
sina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona bayifunayo ama-truck angenisa imali eningi kakhulu laphana amaputo so bathi bona ngcele bevale ama-truck ungabe ngisho i-truck ngisho yodwa endlunayo
lapha-ke sebezama ukuvala umthambo sewemali
babavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aze ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi abenze i-strike but bengamoshi but bona ngoba wabona ithi into leyi bamsisa ubuhlungu sebeyenza more ukuze aze ubuhlungu agcina eyenza le nto le abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kwele Mozambique akutshela abantu ngokujulile?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena eMaputo everyday ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi uma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ekstrashini then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi bathe bethi bagijima ngase ngishithi kibo ebantwini vimba vimba then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba babaleka. Izolo ntambama ngithe uma ngiphuma banithembise ukuthi basibuya futhi siqhubeka sidlalayo le-truck bayishisa.
Yes, ngathi awusabuyeli vele
eMaputo sokunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngigcine ngithi eyi mina nginabantwana and yimi ngisebenzayo yazi impilo egoli fanele ubhadale irent wenzeni so ma ngingavele kumoshakale yini yonke into ihame endlini ngathi no abelungu ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngekhokha umoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele.
So awubona ukuthi uyabuyela nini khonapho?
Ukubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba laba bantu bavuke ubhova bagcwele indawo yonke bavalile
lapha. Sikhuluma ngeMaputo leLibombo yonke indawo
sikhuluma from start from airport kusehla kusiya phakathi e-airport bavalile wahamba la bathembisele ukuthi manje bashisa i-truck bakushisele phakathi.
Umnumzana Forgetting Mpofu ngomtshayeli wezimota ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePitoli kwele South Africa. Umantshi uKholethi Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla le-TRIPC umnumzana Jameson Timba kanye loye ngukansila weHarare umnumzana Jason Kautsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngoNhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshwe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months, kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikathimba lokawutsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotshwa loThimba abesulelwe izigwebo zabo nguMantshi, yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israeli lebutho le-Hezbollah sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamachumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamachumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. ELeChina lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheswa amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude we-Fox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabaningi. Intatheli zindaba ye-VOA News eloba ngezamabutho uKalabab ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni se-Guantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi we-Fox News ekhokhela uhlelo lwe-Fox and Friends oluphuma ngempela viki kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Wake waba libutho esesikhundleni sika-Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso ye-Foundation for Defense of Democracies, uthi,
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu osekwasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa yisigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs, zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama omhlophe kumbe osundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu kodwa asekubambaneni kwethu ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka-2014 lo-2015 bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho omabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonzo olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda ekolishini leHarvard lePrinceton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini. Njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli, futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcwethi zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth, ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ePhalamende amaningi. Nangu njalo uretired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies.
As I look at these senators, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nxa ngikhangela ama-senators, uyazi kulo Senator Joni Ernst owayekubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uzakuba le mibuzo kuHegseth mayelana ngemibono yakhe.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano bukaTrump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHegseth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. AbeZimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4000 pula ngenyanga kulandela isinqumo sikahulumende omutsha esiphoqa abaqhatshi. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ibandla elitsha elibusayo le-Umbrella for Democratic Change, UDC, lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi ulakho uhola inkulungwane ezine zamapula, i-4000 pula, imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu, $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini. Iningi lingabantu abavela eZimbabwe, iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba abaqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibeZimbabwe, kukanti iningi liphila kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha ukhangelele ukuntshintsha lokhu. Umongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Unkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kunezeleke kakhulu ngoba imali esizihola zincane zincane zincane. So hayi, siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uplamba uthi iningi kalisoke lenelise ukubhatala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kagwanisi ukuthi ebhadale umaidi that amount, iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4000 labanye abasoke be-afford vele totally.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe nguhulumende.
I-minimum wage le ekhulunywa nguhulumende weBotswana, abeBotswana abaTswana bazayithola sibili, kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululimoyo ohlala eGaborone uthi bale mbuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba nokuncindezelo thizeni esizathola sisiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lelamavinkili ele-Choppies selibike ukuthi lizasungula uholisa isisebenzi esihola imali ephansi i-4000 pula kuyikusekela isiqondiso sikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media kuyabhiza abantu baxoxa ngakho, kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathi ntambo obona ngendaba esiphathelene lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abala mapemisi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa mapemisi ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. UTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje ma unga-aplaya kuwebsayithi yeZFS ama-days awekho, so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. So silinde ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-apply ama-waiver, okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona, ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje, yayifakwa nguminister owayekhona before uShriber uMtswaledi.
amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona ngeke kwenzakale ukuthi bayale ukuextenda na
angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi icourt yathi uminister kumele aconsulte nabantu then ebesenza final decision ngabaze TP. So lo owayekhona before uminister owayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga amakhosi
labo abaswela amadeyithi laba yiwuphi umbiko elingabapha wona
akumele batatazele kumele bakhululeke nje bayimisele ukuthi kuzenzakalani azophuma ama-days kaJanuary ngoJanuary abantu babe lokho be-apply ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje akusiphutha labantu aba-applyayo iphutha le-home affairs ne-VFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi
abaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025 abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho
ngemva kokuthola ama-waiver umuntu kumele a-applyele i-general work permit ma esethole i-general work permit then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years kusenga ukuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani and then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years abantu akumele ukuthi babe worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe amandla e-GP balungiselwe yakhishwa yi-court and then o-minister khona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo ze-court
umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha ubexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7 ekwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi kuhleli kwenzayo. Ya, indaba le yabumnanga kwale ukubhadala isikweleti le. Indaba evele ngiyekhwe ngitsho lezi abalaleli ngitsho be World Bank labo lokuze labo IMF ukuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngiyeke iyabhadala. Noma ngingazi kwenze nje kwenzakaleni ayibhadali. Ayikho imali yankulu. Indelele ukuze nilele le ngqondo zabo lokwenza kwabo. Lele ayikho leyo mali ayikho. Bashiyanani right nxa bangabezabhadala imali zolezo ukuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asikuze banike isikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali abantu laba bakaye bathenga inkomo ebotswana inkomo ezazibalekiswa ilokhu zeni i-foot and mouth ebotswana bathenga inkomo lapha behluleka ukuzibhadala bethengiselwa ngemali ephansi behluleka ukuzibhadala igovernment ebotswana yagcina isikhansele imali leziyane zenkomo ubesebesekuthiwa bayabhadala imali kulokuze i-IMF le-World Bank bazabhadala abalungu ababathathela
sarbonandi wasakazi bethu e-Studio 7 eliziphi indaba ezimqotho ngapha thina uVungu constituency wadi 4 silohlupho olumangazisayo kamsile silaye lapha lomathaya nxa kubuya ama-presidential imposts ezinto ezikholayo hole busuku wabatshayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa hole busuku and kabatshontshi nje bayabulala abantu kabaholi kuhle lapha
labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama-Zimbabwe exemption permit kwele South Africa. Lingayikatshana-ke zihlobo likhumbule luyalandela-ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.